Kulusizi ukubana inani labantu ababanjwa lomkhuhlane liyaliqansa and ibona ngazathi kuzaba lusizi kakhulu ukuthi isikhathi esesilanda esomqando emazweni amaningi yikho inani langkhona elikhule kakhulu. So thina njengelizwe sesingena emqandweni kuzaya kuqansa. Okulusizi kudlula konke ukuthi thina ma ukhangela uhulumeni wethu i-testing yangkhona kayitshengisi ukuba yi-testing esuthisayo. Okwenzakalayo kathesi ukuthi i-social distance is not there. Ungaza kuyikhulume ngayo emabhasini abantu baye beminyezelene. I-monopoly yona le abayenza eyozubukho ukuthi kube nguzubukho yedwa othwalayo iyenza ukuthi i-transport ibe nlutshwane. Abantu abaningi uma sebesiya emisebenzini umbene sebevela khona babe beminyezelene, abantu baminyezelana bedinga ukudla. So mbona ngazathi konke okuzanywayo kuzaba nzima and laba abantu ababuyayo babuya bebaningi and le testing yangkhona ingani kayisiyo leyana esuthisayo ngokufanayo. And abanye kulamahungahunga okuthi bafika bese bedlule bejoyine izimuli zabo. So mbona ngazathi ukumemetheka komkhuhlane lokhu nge-testing yethu engani ayicaci lokuthi abantu abatestwe labangatestwanga uvele kwenzakalani. Umkhuhlane usungabhubhisa isizwe ngendlela into ezenzakala ngayo langendlela abantu asebekhohlwe ngayo ukuthi kulo mkhuhlane.
Ungathini ngodaba lokuthi ababili laba ababanjwe umkhuhlane lo izolo bavele phandle, omunye uvele kwele Botswana omunye uvele kwele South Africa?
Kuzenza kakhulu abantu lapha eZimbabwe kubatshaye kakhulu ngoba uma kubanjwe ebantwini bona laba bavela out uyabe ngabuya ngeyedwa evela out babuye bebaningi balethwe ngabantu. So ngibona ngazathi bona labana abantu ukuthi kuthiwe batreswa betholakale sokusuze eqalela khona leBotswana izizalwane zeBotswana ezibalethileyo eplant eSouth Africa ababalethileyo. So ngibona ngazathi kuyakutshengisa ukuthi asiye umuntu obuye yedwa, ungathi umuntu lo obuye bebangaka ebhasini bafika bahlala baba bangaka, how many people was in contact with. So kuya kutshela ukuthi very is not easy to trace yonke le into. So ngibona ngazathi okuningi sesikufake emandleni enkosi kakhulu lapha eZimbabwe ngoba thina sodwa njengabantu beZimbabwe abaselizweni lodubo kunzima ukuthi sithi singamelana le corona.